sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seJuru njalo ababotshiweyo basenkambeni yeGlenview lePutiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni yeTwitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikankaso efanayo eyezanu PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evenkilini le-OK Majiphisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges which they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Turu constituency.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye baseGlenview police station, abanye baseBudiro police station.
Ye bayamiswa nini phambi komthethwandaba?
I can't say. We are still conducting investigations. Icho kade ukuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba le-rally e-Turu constituency, but bona abazange baye e-Turu constituency. They then had a car rally instead of a rally lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona. Bona the car rally base basuka e-Glenview Glen Road, Majiphisa Road, bafika ko-OK Majiphisa bayenza lelana esithi na-block traffic, baqalisa ukuhlabela bechanta ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona, bona they were supposed to go e-Turu constituency.
Lo ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo uMnumzana Swithan Chirotsa uchazisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukakusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebeselamalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi duzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingene edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dlula duzane lalapho kule billboard kaMnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into enzakeleyo mbona kungabe kwenzakele madabu kakusa isikhathini zabo 12 midnight ufika ubo 3 am njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama-billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama-cellotape ade besebenzisa nje ama-torch ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama-billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama-billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha avamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba
ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ikuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinyilisi elivela kubaholi beZANU PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Mthirotsa isikhulumele sebandla lesisisi kobulawayo bekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobutho bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthwaneni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakubutho eleDefense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndawa tunoda kuti masosha edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete ebata. Varemekezwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasosha, amapholisa, lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngevikezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare lapho abehlangane loZulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga leNational Defense Forces Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni onamhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Vele ma-meeting sometimes yenza free manyama awards, manyama awards asenze free. Yiyo problem. Umanyama awards kuyangena abafana babona abafana beZANU PF labafika benza umsindo kuma manyama awards afuna ukuthi ngene waya waya. tinawafana vetribute vayangena waya every ward. Even amakambeni rally havafuna singene kumakambeni rally. But kuma manyawazi siyangena. The problem kune mawazi ayazingama problems. Isibele kwa 5 ine problem.
Omunye njalo umsekeli we-CCC unkosikazi Tendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhamba emarenini uhamba othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo eleUnited Zimbabwe Alliance uza nalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo. Ibandla leZANU-PF namhlanje belingela mhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni yeNational Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo wokhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukutshenzisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane museve athina bakatwa utane museve tofambana tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra. Yena othi ilanga elinanzwa namhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabahlabala ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitra amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza begugurawundi sobulawa abantu, bangena esatafrika, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bengabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa khathe ukuthi abantu be-high commander bezitra bangathi nabo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kolizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhoki ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zamafuthi, abachaya lapho kulezokokulabaplezi benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra vube lombono wokuthi ababeni ngamazitha izizwe zisize kuthathe izimali zabo ze-digitization bazifake bakhe ama-business hub, babe kwenziwe leyo bathathwa nguhulumende bachuquluza i-property zasithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha kwadatha akukabuyiseli lakhathe over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-army zafuthi kula mazitho amanye anezidla ezinto kwandise kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanye ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la, but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitho ayefundisiwe umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza lokuthi bathi bathenga izabo. Ngiyakwazi abangena sebeyizani kodwa bahanjiswa kusevotinyeni ezijoinini labo ziyindawo sihanjiswe izapho kuya kusoyini, but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abazwayizi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhulumi ukuthi wakho wayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayajoyina bacine ngokuchathwa ukuthi babe ngamazaphu lamazitha.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ikula eliza kuya dola uketo lwe Zimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa ye-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele-Zambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweleZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission takhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli cembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observe i voting process not i election process bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho e-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzelwa edolobheni le-Luanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-Organ on Politics, Defense and Security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ake akhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweleZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula le-SADC elinanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengiswe luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yezanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula le-SADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yini lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANU-PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni Harare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF. Emasingo kuyona le iviki abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo le-ZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala ezwekazi le-Afrika, unkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasoze bevote kukhetho lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele. Lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggle living. Konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusa-affecta is the economy.
UCarol Moyo, okubandla le-Movement for Democratic Change, laye uthi uzavota lonyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota, sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies, ama councillors ahlala kuma wards. Abantu esibazi sikwazi ukuthi nanxa sesilenhlupho sibadinga ngapi, sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kuminjani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuye ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandla elitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU PF.
Mabe vota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba akulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho loseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abantu abafuna ukuyavota, it's only that aba register but yibo ekugcineni ababebelokhe bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, nxa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga uvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo la u Instagram lezinye indawo. Ake sizwe ke abantu bebengelela abanye.
gama ngumbuso Sibanda izela elubana ukuba manje balisebenzela lapha ebuswane haburoni ngithanda ukubingelela abaphoyisa baseSouth Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi usesekele Sibanda nomkakhe uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje ngiyajabula njalo ukukwamukela emsakazweni weStudio 7 ngibingelele nomama wami khonale edinga laye ngibingelele nabangane bonke nje abazaba mu-Arnold Lubomolizitha bonke labomalumekazi lafana ekhethwa lafanele ukhane lafana ngizobingelela abazukulu bami abangapho uSadwen Mpofu laboprofesa Mpofu Noridi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona ngani hhayi labaphowethu abasendembesi le kwesibanda le hayi ngibona ngani sebedele
kodwa ngosilati Ndlovu wawuhlala seplani entolongo la abamanje ngise-South Africa linjani balandeli linjani balandeli bafila balandeli lapho abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkolo esekelweni lokuvota lapo yezwanana abalandeli libuye lothi usukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhayelihle Pritchard umfoka Ndlovu kahle sintuyadika ukuthi somo njani lapho umama wami usifelane Sibanda u-right love labomalume bami ba-right love isandla sami uphumuzile moya u-right sendeze o-right hayi siyabonga abalandeli
nibizo benefit Sibanda ngisukele upane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasekuthanda kwethu bengikhulekele ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya singelela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi dlule sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
laba-ke ngabalaleli be-studio 7 le yi-studio 7 esakazayo eZimbabwe lesizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokudinga amakansela amalunga edala lepharlamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 ngabakazi. Singakehlukani zihlobo sike sibone indaba ebesikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangama-40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uza guqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje waluvalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sigxhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapho-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sike-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikwethulela uZulu kunenga kulu esifisa ukuthi silethulele njenge Studio 7 likhulumane lati lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxene sicela ukuthi siliphakulele okumnandi okunyokumangalisayo umthembo sijabayo lo siyabonga zulukandaba.